abakumabandla aphikisayo bathi ibandla lezano PF lincindezela aphikisayo ngokwethula imithetho eminengi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathi ibandla elibusayo likhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota, kodwa aphikisayo avinjwa ngamapolisa ukuba aqhube inhlelo ezifanayo. UMnumzana Ostalos Siziba okubandla le-MTC Alliance uthi iZANU-PF isebenzisa ngendlela engaqondanga imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Akufanelanga umthetho apply kolunye uhlangothi unga-apply kolunye uhlangothi. Akulamuntu osolayo indaba yokuthi kuvinjelwe ukubana kungamemetheki-ke i-COVID-19. Ungahamba emadolobheni kathesi noma ungaziwe ngabo, abantu bayahamba ngaziwe ngabo, abantu bayahamba. Engikutshoyo mina ikubana-ke lapho kuvulwe khona ukuthi abantu aba-practice social distance, abantu begqoka ama-mask, kwenzwe konke, akula nkinga or umuntu ophikisa indaba yokuthi simise ukumemetheka kwe-COVID-19. Engikusolayo ukubana-ke weaponize ngenxa yokuthi emalangeni adluleyo abantu bezani bebebuthene. Nxa kubuthena abantu abangasiwo bezani kokufakwa khona umthetho we-COVID-19.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMtokazi Republic Party.
IZimbabwe yilizwe okokuqala okusetshenziswa khona angathi mina imithetho etshiyeneyo kusiya ngokuthi yenziwa ngubani kubani. For example, iZANU-PF siyayibona isenza inhlelo zayo ingaphazamiswa, kodwa nxa sokungamanye amabandla ama-opposition parties imithetho iyaqala ukufakwa, sokuthiwa sokulabo lockdown abantu bengahlangani. Konke lokho nje bezenzela umathanda ke, kwenza ke abanye abantu basebenze nzima. Ukhuluma nje sibhizi lapha, siyahlela, sibumba ama-structures, siyenza yonke into, siyenza latho kunye ngokwenza inkani, ngokunanzelela ukuthi labo ababusayo abalandeli umthetho, bancinele kuphela ukuthi bancindezele abanye ngoba bona bekuphawa.
UMnumzana Believe Gawule uthi amabandla wonke kumele alandele imithetho yelizwe.
Inhlelo kumele ziqhutshwe, kodwa abantu bezivikela ngazo zonke indlela ezikhona zokuthi bavikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Abantu bangena ema-supermarkets bayathenga, abantu bangena ezimoteni bayagada bayahamba, it's business as usual. But okuqakathekileyo ukuthi abantu balandele imiyalo ye World Health Organization eyokusanitizer, eyokugcina okugqoka ama-mask ngazikhathi zonke, abantu bengadeleli umkhuhlane ngoba ukhona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission isithi balutshwane abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.